Abenhlanganiso abakubhizimusi abazibiza ngokuthi inotho kubomama imanyenye le Reach Out Organization bathi bakubone kufanele ukuthi basungule lumkankaso ukuze balumukise lokufundisana lozulu ngokuqakatheka kokulondolozwa kwelungelo labasifazane ikakhulu amantombazane ekutholeni lula izembatho zokusebenzisa nxa besesikhathini ama-sanitary pads. Kungxoxo ayenzela lumsakazo, unkosikazi Chumile Jamela ongumunye wabaqoqa lumkankaso owe My Period My Pride echasisa kabanzi ukuthi umkankaso lo uyi sima kanjani.
Is My Period My Pain campaign yethu iyenza iwork izama ukuthi isazise abantu nge-general phandle lapha ngokuthwala nzima kwabantwana abangamankazana ngesikhathi se-period, ukuthi abaningi especially emakhaya uyabengela ama-pads ukuthi kwenze isikhathi sakhe se-period sibe lula kuyiwo. And abanye bagcina besebenzisa amalembu, amadende, abanye amahlamvu, into ezinjalo. So thina sizama ukuthi sazise abantu phandle lapha ukuthi abantwana abamankazana bathwele nzima kanjani.
Uqhubeke uJamela echasisa ukuthi kuyini sibili okwafuqa ukusungula lo mkankaso edolobheni lakoBulawayo.
Funa ukuqalela koBulawayo njengoba ukuthi koBulawayo akukabi khona campaign enjengeyethu, yiyo eyokuqala koBulawayo.
Ekhasini lenkundleni yokuzilibazisa elebulenjini obeFacebook labenhlanganiso e-inotho kubomama bayatsho ukuba elinye icele lalomkankaso yikubonisa izakhamizi zakoBulawayo ukuqhakatheka kokulondolozwa kwelungelo labesifazane lokufinyelela lula izimpatho zesikhathini ezama-sanitary pads.
Isikhathi se-period siyafika every month. Ngakho kumele kube kulilungelo lakhe ukuthi awathole ama-sanitary pads ngenxa yokuthi engasatholanga, nxa singasamtholelanga isikhathi sangkhona asiyimi phela ukuthi nxa engela namuhla isikhathi siyama. Kodwa yinto eqhubekayo impilo yakhe kuze kufike isikhathi esiphambili sokumenopause. So for now sizama ukuthi nje sikwenze kube lula, funa ukuthi kube dignified ukuthi noma umuntu wesifazana nje ehamba through isikhathi se-period naye abe le-dignity ekwazi ukuthi
Unkosikazi Langalihle Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso e-Reach Out Organization ezobe ibambisana lenhlanganiso e-inotho kubomama laye ugcizelela okuthiwo nguJamela okwayenza ukuthi basungule umkankaso wokuphathisa abesifazana.
Leyo i-campaign si-reaching out sesake sayiyenza last year. So ukuyiqalisa kwethu bekuyinto vela esiyenza every year. It's a challenge esengiyibonile lami from abantu esihlangana labo ama-youth and ama-teenagers asaqala ukungena kuma-periods. And mostly what made me to do it is because as I am a girl also, I've faced into enjalo. Nami kulesikhathi engayingasebenzisa khona ama-tissue. And i-situation yangkhona ngiyayazi ukuthi injani.
Abafisa ukubambisana labe inotho kubomama labe Reach Out Organization kulomkhosi wokufola esitaladini bathi bazaqala ePick n Pay Hyper ngo-10 ekuseni becina ngase-emthunzini weThemba ngabo-12 emini lapho okwenzelwa khona umhlangano wemfundiso. Ukuthola ulwazi olujilileyo ngale nhlanganiso e-inotho kubomama batholakala kunombolo ezithi 071-849-164 noma 0776-711-968. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingumayikhobe.